Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela kuhlelo lethu lalamhlanje uhlelo lwezindaba ngolimi lwesiNdebele olamukela ngenjabulo enkulu ngoPraxedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, ezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala eBrithani zifole zaya emahofisini enhloko kahulumende uMnumzana Rish Sanaki zihambisa ugwalo lwesicelo sokukhonana ngendlela okhetho oluqhutshwe ngayo eZimbabwe. Ezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala eBrithani zifole zaya emahofisini enhloko kahulumende uMnumzana Rishi Sunaki zihambisa ugwalo lwesicelo sokukhonana ngendlela okhetho oluqhutshwe ngayo eZimbabwe langokuqelebezelwa ezikuthi kwenzakale kulolu khetho. AbeZimbabwe laba bathi badinga ukuthi bathole ukuthi eBrithani yona inganceda njani kulolu daba. Sibe lethuba lokuxoxa loMnumzana Panyika Karimanzira, omunye wabaqoqi uhlelo lokuhambisa lesi sicelo sepetition kuhulumende weBrithani.
Izolo ngolesihlanu mhla ka 15 September 2023 thina ezinye izizalwane zeZimbabwe sihambile emahofisini kahulumende weBrithani e 10 Downing Street eLondon. Sisiyamnikeza ugwalo lwethu lokukhonona ngokukhanjiswa okwayenzwa ukhetho lweZimbabwe oludlulileyo. Sibe simchasisela ngokuthi yini engahamba ngakuhle, kubalisela i-delimination yama constituency, i-voters roll ibingamanga kuhle, njalo ama ayinikwanga abantu ngesikhathi, ama ballot papers aprintwa okungekho emthethweni, amanye ama police stations avulwanga ngesikhathi, wabotshwa abantu labanye abantu ababe bengabantu ababe befuna ukubona ukuthi ukhetho luhanjiswa njani, njalo labanye abantu ababe botshwa lakathesi lokho bebotshwa ngendaba yesihambelana ngokhetho lolo.
Lifuna enzeni uhulumende weLebhilithane sibisibili?
Thina sifuna uhulumende weBrithani lamanye amazwe bangananzi imphumela yokhetho eZimbabwe, bangananzi njalo ukuthi uMnangagwa nguye umkhokheli weZimbabwe okhethwe ngabantu. Sifuna kube lokhetho olutsha oluzahanjiswa kuhle ukwenzela ukuthi abantu bakhethe ngokuthanda kwabo, hathi ngokuforswa kumbe ngokuthi khona umuntu azifake yena athi lingivotele bona bangamvotelanga.
Lo ke bekungumnumzana Phanyika Karimanzira ongomunye wabaqoqe uhlelo lokuya kusa isicelo sokukhonona ngokungaqutshwanga kuhle kokhetho eZimbabwe. Imizamo yokuthola imibono kahulumende weZimbabwe ngalolu daba ibe liphutha, njengoba abesigodlo someli weZimbabwe bebenga Dobhi ucingo kodwa isiphathamandla seZANU-PF eBhilithane umnumzana Makaza uthi yena kayisizo zizalwane zeZimbabwe ezihambiselo lugwalo lwesicelo kodwa ngabantu nje abasebenza labangathakazeleli umbuso ukhona eZimbabwe owakhethwa nguZulu. Ingcitshi kwezombusazwe zithi inyathelo lokubotshwa kwabameli be-CCC namakhansili indlela yokuzondisa abebandla eliphikisayo ukuze bahlamukele uhulumende bagangadwe ngamandla bahle baqedwe libandla elibusayo. Lokhu kuza ngesikhathi abamalunga e-CCC abagoqela umeli weChabalala edalela ePhalamende umnumzana Gifts Ostalo Siziba lomsekeli kaMeya wedolobho leHarare uNkosikazi Kutsai Katsombe bebotshiwe kuyonale iviki. Kuza njalo lapho umeli weSouthern uNkosazana Maureen Kalemaunga laye ebotshiwe wakhululwa esetheswa icala lokubulala umuntu. Ingcitshi zicubungula ezombusazwe zithi lawa ngamanga njalo ngamaqhinga kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba behlasele ibandla le-CCC.
Ya siyabona ke ukuthi iZANU-PF party ibhizi ukubopha ama MPs e-CCC. I-agenda yeZANU-PF ngeke kufuna ukudiliza i-CCC ibamba ama MPs ibafaka ejele ngoba yona iZANU-PF ifuna ukubusa yodwa oro ifuna ama MPs amaningi abe eZANU-PF. And especially Kobulawayo iZANU-PF ayiwinanga noma nomuntu omnye, onke ama MPs avotele CCC, i opposition party of Zimbabwe. So iZANU-PF inomsindo nalokho. That's why selibona iZANU-PF ibamba bo Ostalos then ibavalela ejele ngoba ifuna ukuthi yona ibe nesikhundla Kobulawayo. So izazama namandla ukuthi ithathe ama MPs okwaBulawayo e-CCC ukuthi wafake ejele. Mayibafaka ejele ama MPs lawo izathatha ithuba oro ichance yokuthi yona ikwazi ukukontesta ithathe isikhundla Kobulawayo. And akusiyethusi lokho ngoba yiyo ndlela yokubusa kuka Emmerson Mnangagwa. Umnangagwa wadiliza izaphu, umnangagwa wadiliza iparty ika Edgar Tekere, umnangagwa wadiliza iMDC ika Morgan Tsvangirai. So umnangagwa umsebenzi wakhe ngokudestroya ama opposition party in Zimbabwe. Akafuna ukubona any opposition izoba iparticipator oro izoba inamandla oro izoba ikankasa. Ende umnangagwa iagenda yakhe ngekushiya iZANU-PF iyodwa apha eZimbabwe kungela in opposition.
Lokhu kuphinde kwagcizelelwa ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli se-CCC yena othi kusobala ukubana umongameli Mnangagwa ufuna ukubhidliza i-CCC.
Yebo, kuliqiniso siyayibona imizamo kababa uMnangagwa umnumzana uMnangagwa eyokuzama ukuwethusela lokusayelensa abantu bethu kakhulu amalunga ephalamende lekhansili uzama ngemizamo yonke sibili ukuthi abahlukulu zabethusele bengakwanisi ukuyakhuluma into kumele bazikhulume emakhansilini lephalamende ikakhulu iphalamende lapho Mr. Mnangagwa azama uku-amenda isinqumo somthetho esingathi ngesithiwa yi-constitution ukuze abe lokhu ebusa okungaphandle kwe-two terms aziphiwa.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Izifuyo esiqintini seGwanda South eMathebeleland South zibikwa sezikhotha inhlabathi kungenxa yokutshabalala kwamadlelo kanye lokoma kwamanzi emadamini alindawo. Osekuchiye iningi labafuyi lidlela evalweni. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi zaseGohole zithi isimo siqhubeka sisiba sibi kakhulu emangweni wabo. okufakazwe ngumnumzana Victor Spanda ku 17 eKwanda South othibalakho kufelwa isifuyo eziningi ikakhulu inkomo.
Isimo sibi kakhulu ngoba lugwadula okulamanzi ukudla sokuphelile vele zikhutha inhlabathi. Ngikhuluma nginje kwezinye indawo eziqalile ukuwa kakhulu eGwanda South okuzusa ubuhlungu kakhulu ukuthi njengoba kunguSeptember khuluma kunje lapho kuyafika khona uDisemba, hhayi isimo asikho sihle eqinisweni. Isomiso lugwadula ekomile komo nje sokungamathambo, hhayi akusela lutho. Uyazibonela nje kuphela ukuthi ngumonakalo wodwa lonyaka sophelelwa izifuyo.
Amazwi kaSpanda agcizelelwe ngesinye njalo esakhamuzi umnumzana Gabriel Moyo.
Ziyalama nokuthi inkomo kuphela lembuzi, hhayi vele into yonke akusamanga kuqonda la. Kusela kudla, akusela tshana, kusenani, vele inkomo sezicakile, ezinye ziyawa lembuzi. Wabona okuhlungu kakhulu embuzini lapha, imbuzi ziyaphunza, ziyaphunza. Akula kudla abala abafana labo kulinda inkuba hamba lazo emapulazini. Emapulazini kungcono sini. But nxa ungela mfana vele zithola zibhoda khona vele akula ingazani ukuthanyeliwe egangela. Zithola zibhoda nemasimini sezaqeda utshani vele yanti yakhona layikho right.
Umnumzana Collins Banda oyisakhamuzi eNtebe uthi bekuza kuba ngcono ngabe idamu lethuli manange selakhiwa laphela ngoba inkomo sezinatha amanzi alo daka. Idamu leli lama kwakhiwa ngenxa yokusilela kwemali lanxa nje uhulumende wayethembise ukuthi usiyaphela umnyaka liyabe seliphelile.
Nxa zilamba kodwa amanzi ahlanzekile yakhona uzathola ukuthi le mikhuhlane eminye ehlasela izifuyo izaba mlutshwane. Kodwa ngenxa yokuthi kathesi ziyalamba zibe futhi zinathe amanzi ale ngcekeza kuyenza lazo vele zingaqini zicukube zingenwe yimikhuhlane uthole zicakile zingahlambuluki nje izifuyo. So idamu lemanyange abantu bebelikhangelele ngamehlo abomvu ukuthi hhayi liza kwakhiwa lincede kusona leso sigaba. Lamhlanje hhayi kuthule nje.
Umnumzana Colin Gwenya oyemarinorho ematobo uthe zabo inkomo zisaqinile ngoba belamaqhinga okuhlenga izifuyo ngesikhathi sendlala.
Asisavuleki amahlanga masiqeda ukuvuna sivula amagedi ukuthi inkomo zisifuyo zihlingene zidle. Sesivala, ngikhuluma nje abantu bavalile amasimu abo bagcine ukudla kwezifuyo zabo. Ukuthi mazizaziqhuba kuze kufike esikhathini sokuthi izulu line.
Ngaphandle kokuswelakala kwamanzi ezifuyo, izakhamizi ematshetsheni eGwanda North sezihamba imango emide ukuyadinga amanzi okunatha. Kutsho ukhansila kaward 1 umnumzana Stanford Nkala.
Abantu sebehamba imango emide kwamanye ama-villages besiya lapho kuyabe kulamanzi khona either emadamu kumbe ezikotsho ezibamba amanzi ngoba indawo ethi nxa sitshiyananzelela yindawo ewome kakhulu ukuthi ayizikotsho zakhona ziyatsha azifana nlakwezinto.
Umnumzana Atishke Mutshemwa ingcwethi yezifuyo kugatsha lukarhulumente olwe-agritex uthi lanxa kungakabi le nkomo esezigqalile ukucuba isimo sibi kakhulu eziqintini zeGwanda insiza Bedbridge Madobo lengxenye yemangwe. Ngokunjalo uthi kuyadinga ukuthi uZulu adingele izifuyo ukudla. Iinkulungwane zenkomo zibulewe yindlala eminyakeni edlulileyo kulesi sabelo kulandela ukungami kuhle kwezulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemaname eGwanda South ngingu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampawa fowembula
gukama
lamlela.
Kwamanje ke wathi singene esigabeni sethu lapho esiphatha indaba ezimayelana labesifazane kuhlelo esiluphiwa ngusithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala ngohlelo lwakhe lokuqoqa amantombazana asakhulayo azakala ngokuthi intombi zomhlahlandlela. Ezibonakalezi hola amabutho abekhokhelwa inkosi yamaNdebele ngeviki edluleyo kunanzwa ilanga lokuhlonipha inkosi umzilikazi.
Amantombazana lawana ngamankazana angakathintwa ngisho angakangeni kwezemacansini lamajaha engamankazana afundisiweyo imithetho yokuziphatha nokuzigcina. Njengoba uyazi kule nto eziningi abantwana abangamankazana kumele bafundiswe. Amankazana bayinjongo yawo umthetho wawo. Xa kube mgido enjeyana njengoba kwakube mgido wona lwana kuthiwa ngumgubho yiko abake bekhokhela amabutho. Amabutho ayabe ekhokhela inkosi. Lapho inkosi ekhetha khona nxa ingakathathi yakhetha ukuthi akwazi ukuthi inkosi vele iyazikhethela noma nini lanini esintwini sakini. So amantombazana lawana angamankazana alinde lokhu, kufuneka amankazana, amankazana nika intombi nto abangazake bangene emacansini. Sebangene emacansini balimaza amabutho, bayowaphula amaqolo bephule lenkosi, bayiphele kuzigcwagcwa inkosi. Umumo wakhona yikuthi abantwana laba baqoqeke bafundiswe ukuziphatha nokuyithiba baze bayindlela emendeni yabo, athathe eyintombi nto eqondile engangenanga ezintweni zonke lezo ezingafunekile.
Yiyo injongo lapha ukuthi beziphathe njengoba isiko lokuthi inkosi ikhethe lingasalandelwa. Lingakukhuthaza lokho?
Yikuthi thina selatholi ibizo lethu ngendlela iqondile ngoba yimkhubo wakhona. Kodwa-ke hhayi singeza kukhuthaza, singakukhuthaza ngoba umntwana thina mina ngokwami ngikholela ukuthi intombi kumele iziphithele lapho yakhona.
Siyabona ukuthi kulezi insuku abanye abantwana abafikelekanga, abanye badlwengulwa. Kukhona okunye elikukhangeleleyo nxa likhetha intombi?
Sikhangela into eziningi kakhulu emntwaneni lo oyintombi. Vele njengalaba abadlengulayo balimeke ngaphakathi kwabo. Uyazi ukudlengula into ebuhlungu, asize sabafaka kube zezinto ngoba siyabe sesibakhubaza nxa sesikhuluma, sesibalimaza futhi lapho nxa sesikhuluma ngokuthi sikhangelele intombi nto. Kuthe nto le ukuthi ayi-virginity test okwakuthiwa bahlole, thina lapha eZimbabwe wabethu laba asikabahlole ngoba sizayimvumo leyo. Uyabonakala umntwana oyintombi nto.
Lwaqala njani lolu hlelo njalo liyathola yini zonke imfanelo zokuthi luqhubeke ngokufaneleyo?
Siyafisa ukuqhashwa ngalezi ehlelo ngoba bayarehesa every weekend. Nxa sivalile bayarehesa ngama-holidays, sifunde okokuthi siyatshonilana lonke bekuyini khona phansi. Sese sitshela ukuthi siyabaphikelana, siyabapha, siyakhalela kakhulu futhi imvululo yabo intoekanel. Kufuneka ubuhlali bungqongqo, kufuneka ubatata zabo azathitha ngazo, kufuneka imifisi yabo. Konke lokhu kuyadula la ukubana sithole imali bese sikhuma ngecebo lokuthi ubuhlali asibuthole ukuthi eZimbabwe sisa abangaphandle bathumezele ikakhulu abasigule e-South Africa bukhona. Lapha sesiqalisa ukuthi sidinga imali yokuthi sibathrene, silabomama abathrenayo babafundise ukwenza ubuhlali babo, bazithumele imichele yabo ngoba ke lama attires njengaba babiki mathakithi namhla sigqoka lokhu namhla sigqoka lokhu. Njengoba ubonile seli akasigqoka i-black and white, bethi ngamawaba begqoka i-black and white. Iye abantombazane abunika wegoli inhlanganiso ezithize khona ngabe babunika kontombazane besizayo. Abanye ngabantwana balithi abakhona ngabe abazali begoli begqoke baba bahlobunye obasha kungqongqo kwabo bonke uhlali bebahle bekukuhle kakhulu besikhangela nje sinyabathi.
Kodwa lapha eZimbabwe bebengavunyelwa ukuthi behambe bengavunulanga phezulu.
Yebo, kodwa sizakukhangelisisa ukuthi silenze njani ngoba kwenzakala bona bebekuhlali ngabe uthungani bebeyithembade futhi wazelenafunazele yona angazahlupha ukuthi angaphandle noma angagqokanga lutho phezulu.
Abafuna ukuphathisa ukuthi libe lempahla ezeneleyo zokusebenzisa le mali bengalithola ngaphi?
Sikhona lapha eVulindlela osebenzi ihlanganiso edina izintandane nabantwana abanenhlupho ezijiyeneyo eMpopho ku-ward 9 iVulindlela iphansi kwe-Gabu Primary School leKhongo ku-WT Ngwenya Road. Inamba yami, inombolo yami ngu-0772984376 bengangithinta khona lapho bangithola. Inomibele yecingo ngu-0772984376.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Patricia Chabalala olo hlelo lwakhe lokuqoqa amantombazana asakhulayo azakala ngokuthi intombi zomhlahlandlela. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Ephuma-ke enkundleni uSithandekile udedela kuChris Gande yena osethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingalitshona njani zulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Max Mkandla ohalwa impi yenkululeko. Ungathini wena ngamafichane ngecabinet le esibekiwe? Ubona ngani cabinet ezenelisa na ukususa ilizwe ebunzimeni?
Hayi, icabinet ikhethiwe sibili. Kodwa ke nje umuntu unxeka tjengela advisor singazi ukuthi ama vice presidents la omabili bona bakubone njani ukuthi behambe lento enjengayona le ku public. Ngabaqale bakukhangela bangasenza. Lapha mboni ngazani icabinet le ekhethwe le uzaphinde eyirishaf sokuselakala ukuthi kanti yona ivele ikhangele ngaphi yangaphi engabe fake abantu abatshala phana kodwa sikababoni phela ukuthi khona bona bakhepheble okungakanani. Okuqakathekileyo kasilobizo but okuqakathekileyo its capabilities ekukhokheleni la. Njalo nxa unanzelela kakhulu very monitoring closely not even one laphana abaziyo ngema-aims and objectives of armed struggle. Lapha nxa kufakwa icabinet kayifakwa icabinet sikhangele ukuthi kuyini okwasisusa ezindlini saya empini, yikho okuqakathekileyo. So that even nxa kusasa kusiba le-opposition, i-opposition leyo ihambe endleleni yona leyo esiyabe siyikhangele, akulalutho. So khona kuyana kumele kunanzelelwe kakhulu. Asazi ke sizayicela sivuthiwe ekani sibone ukubotshwa kwazinkomo lezi ukuthi zidonse okungakanani, zizayiqeda insimo yini, yikho okuqakathekileyo. Ngibona ngazani ngaleyo ndlela singakuphatha ngaleyo ndlela kuza sihambela kuhle.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani nga ekhethe obani kumbe ngabe ukhethe njani? Ngoba sizwa ikakhulu abemhlubulweni weMandebeleni labo bekhala kubana hayi kungani ubengabhekanga khonale. Ungathini wonalo?
Hayi, akuboneni kwami mina embona ngikhatshana ngoba laba bahluzile bakubonelela ukuthi khona lokhu kwabakwenzileyo kuqondile. Angilampikiso kukho kansoli. But for the country to prosper, bekudingakala lapho ukuthi khona ngawuthethe ku-opposition. We've got abantu abafree abanjengoba Walshman Ncube oTendayo Bithi. Even to recall uPriscilla labantu bebuye bengene ku-cabinet. Bakhona bakhona sibili ukuzamphif khona laphana labo ngabakhethiwe. But ngasikhangela ngokuhonona kwabantu beMathibeleland kuregion le kubafithe nta kambe kobulawayo khona lapha behlulekile nje ukukhetha njengoba lo yedwa ngemva kokwasebenza kongako okwenziwa ngumthuli Ncube ababonanga abantu mehluko. So bengakhali, ha lokho ngitsho sibili bengakhali kuphela nje i-depth yabantu abayibo beMathibeleland abangenile laphana. If you look at Bulawayo kulo yena umthuli Ncube and no one else woko mangaliso labana beMatsawu that should have brought back lokhu zenu lokhu u-Obed Mpofu ngababalethile lapha kuba lesithunzi parliament lanxa kulama debate abesenziwa kulabo bonke laba abanye abantu labo embabonayo la. It is about service delivery and to protect the aims and objectives of the armed struggle. Akukhulunywe kakhulu ngakhona lokho eparliament singaphume emgogodleni wona lo ngoba kucina vele sokungesela into okuthiwa liberation movement loni lizo sivele silikhangelisa ngapi liya ngapi. Ngibona ngazani ngawuxubanisile laphana upresident umkhokheli welizwe ngawuxubanisile wathatha ku opposition wabeka khona laphana wazithulela nje wazihambela nje sezabona labo ukuthi labo badeliver njani. Kuyapho kungasikho ukwakha i-government of national unity but kuyapho kuwakha isizwe sifuna intuthuko. I-cabinet ibe nohlonzi, yikho sebe sukudinga lokho. So kathe singakhangela khona ngale ku-education lokuthiwa nguthilo, hayi ukuthi kangimazi lwana angingeza ke ngikhulume kakhulu ngaye, angimazi lo okhona lo primary and secondary ku-education but above all iZimbabwe labantu abasebenzayo njalo abakhaliphileyo bafundile. Sesikhangela ke-deliverance eza kwenziwa ibona laba njenge-service delivery kodwa ngakuhlanganisiwe nje ukubona kwami nje ngisenzela lakho kube lokuthula njengoba kube lokho be-dispute ukuthi ama-election atshontshwa yelokho lalokho this and that kodwa bekhona bese-parliament bafakwe labo kuma-cabinet khona laphana sibotshwe sikhambeni sesebenza sithole okungasisiza. Ngiyabonga.
Lo-ke bekungumnumzana Max Mkandla ohalwa impi yenkululeko ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilayo
abasanda kwesixhoma singumsakazo weStudio 7 eye Voice of America. Kwezemidlalo umqeqeshi weHighlanders uBaltimore Brito uthi useselalo ithemba lokuba iqembu lakhe liza kuyela phezu kwengalane yemhlomelo yeCastle Lager Premier Soccer League lapho elikhitshwe khona ngemva kokunqotshwa emidlalweni yembalwa edluleyo. Kubika uJoseph Njanje.
Iqembu leLenders linqotshwe emidlalweni emithathu elidlale kumaviki amathathu adluleyo okudale ukuba liphucwe indawo yakuqala engalanini imiklomelo ngemva kwesikhathi eside kuyilo ebelilocal kokhela. Loba kunjalo umqeqetshi walo uBaltimore Brito uthiwile themba lokuba lesi simo sizaguquka kusasa lapho abazemukela khona iqembu leyada emagumeni kobulawayo.
We are three. This fits.
Inqotshwe kumdlalo emithathu ilandelana njalo ngabanjalo kusuka kuyethusa abantu lanxa iqembu linqotshwe kaningi kodwa lokho kwesenzakala imidlalo ingalandelani. Siyabathemba kodwa abafana bethu kuba bazalungisisa njalo sikhangelele ukuba bazibophe ziqine kusukela ngesonto kusiya phambili.
Iqembu leLenders lemiklomelo ngamachumi amane lowodwa 41 phambilini kokunqotshwa kumidlalo edlule. Iqembu leLenders like lakhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalani. Umgadlo leliqembu elishama farasi uthi kuvele kuyatholakala la ungadlali kuhle eboleni kodwa bona njengabadlali abasoze balahle imbeleko ngokufelwa.
Ivele ama players emsebenzi tiporale 3 na results win draw lose wakathi bevulile bari so yithithi manje lesemja nasabe ngisize ngizabuye marizalo.
Imidlalo edlalwe namhla esigabeni seKasilaga Premier Soccer League iphele kanje. Iqembu leBulawayo Chiefs linqobele Dynamos nge 2-1 ngase Barber Fields. IKrenton Bullets inqotshwe nge 1 kanyayi 1 ngase Nyamunga. IHerentals inqobe iBlack Rhinos nge 2 kanyanga ngase Mandava. Ingezi Platinum ibhaxabu leGreen Fuel nge 3 kanyanga ngase Baobab. Ukuthi iManyika Diamonds ichaye iZPC Kariba nge 2 kanyanga ngase Kipo. Emidlalweni yakusasa ngensonto iqembu leCapes United liza divana lele Chicken Inn ngase Bata. Iqembu leTriangle lizemukela ele FC Platinum ngase Kipo kuthi iqembu leSimba Bora lizanqikelana lele Shesham ngase Baobab. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo weRumba uChristopher Ncube ehamba leqembu lakhe ele Manzamnyama Sounds. Lo mculi udabuka eTsholotsho kodwa ucula ekwele South Africa. Nangu-ke ixoxa lwentungameli Nkomo.
Kubalandeli nakubafowethu nakubangane nakwizihlobo nakubathandi abazomculo nje jikelele umhlaba wonkana nje ukhongongaka Zimbabwe, Botswana, South Africa, Swaziland, Mozambique na Phesheya. Mphakamisa istudio sakithi istudio 7 studio okuyisona esisivezayo ngibonga kisho kakhulu.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami uyatholakala kimi, bengithanda ukuthengisa mina amathupha ezandleni zami. Inamba zami +27 766 977 326. Ngaziphinda +27 766 977 326 +27 84 83 91 333 +27 84 83 91 333 Ngitholakala eSouth Africa.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli.
Isicelo enginaso ngingumazolo ngiculela imanzi amnyama. Loxhaso oluvela kubo. Asiphakamiseni umculo wakithi, siphakamiseni lwethu nyawo.
Kukubuya baba kiti, yawa masekulu. Kukutula kwa mido, kukubuya baba kiti.
sikuyo.
Ngilethe mbali ukholisile umculo ka Christopher Ncube eleqembu lakhe lemanzi amnyama sounds. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Oliver Lelisayo ngu Praxedes Jeremiah.